sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNcwabakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebesedlula ikhulu lamathumi amahlanu 153 abantu sebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Bayakhala abavela kwamanye amazwe abavalelwe eTownsend High School koBulawayo kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Asikwazi ukuthi bakhona abagulayo noma bakhona abangaguliyo, sisebenzisa ama-toilet ndawonye.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bafuna ukuvala ngci umngcele wakwele South Africa lele Zimbabwe ngolosihlanu.
Iphosta sizoyivala kuzokwenzakala ngoba akusela ngenye indlela okungasikupha ikuphi.
Kodwa abasekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi abantu laba bahlokoza indlu kalonyovu.
Ngithemba i-ANC izavula amehlo ibone ukuthi abantu laba baganga nje besiyanga.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulabantu abedlula ikhulu lamathumi amahlanu 153 asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwabafika phose inkulungwane eziyisithupha 5893 asebahlolwa batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kunani leli sokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4629 asebephephe kumkhuhlane we-COVID-19. Kulabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abavalelwe eTownsend High School koBulawayo abathi bathole nzima kuleyo ndawo. Bathi bafakwa kuleyo ndawo besanda kubuyela ekhaya bevela kule South Africa, eBotswana lamanye amazwe kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Abakhulume lomsakazo we-Studio 7 bathi kuzwisa usizi okwenzakala eTownsend High School okulabanye abagulayo labanye abaphile kahle abahlangana endaweni zokugeza ezokudlela lezinye. Sixoxele abambalwa abathi sebezama ngamandla wonke ukuthi bakhulumisane lohulumende kodwa kukhanya ngani kuyehlula. Omunye wabo ongafisanga ukuthi siveze igama lakhe uthi kulabanye njalo asebebaleka esikolo lesi bengatshelwanga isimo sabo.
Isimo lapha esikhona ku-quarantine eTownsend koBulawayo sibi kakhulu. Singomama abalabantwana, silabo gogo, silabo mama abazithweleyo, silabantwana abancane. Kunzima, akulamanzi, ukudla esikudlayo nje akufanelanga ukudliwa ngumuntu. Seni lapha sivuka silinde insimbi ikhale siyelanda iporridge, kulandele itiye, isinkwa esiletiye engelachako. Awubuzi muntu, uyathatha kuphela uyadla. Okulandelayo emini sibona ukudla kubuya kuthiwe sidla khonoko khona, sidlala izichebo zalapha yi-cabbage ngama chance yi-beans. Asibuzi lutho, siphonga uphiwa nje. Sibuye sihlale lapha ethini esikhona edomini esikulo siyi-10. Silogogo ogulayo, silomama olenkinga laye. Sisuke eGoli sonke sisuswe izinkinga zethu. Pho lapha asikwazi ukuthi sihlaleleni kangaka.
Ngidokumele lenzeni?
Abanye babuye eBotswana, abantu lapha abanye abathestwanga. Abanye bathestiwe kodwa ama results asilawo. So asikwazi ukuthi bakhona abagulayo noma bakhona abangaguliyo. Sisebenzisa ama toilet ndawonye. Sisebenzisa izindlu zokugezela ndawonye. Siyahlangana ekitchen sithatha ukudla sindawonye. Sinjalo asizazi izimo zethu zempilo ukuthi simini. Akula nto abasitshela yona ukuthi sihlaleleni, simele silinde kwensuku ezingaki. Sesithestiwe asila ama results. Abanye baphumile izolo bengalawa ama results. Abezempilo asibaboni, abasichazeli lutho thina. Sagcina bezosithatha sabagcina lapho. Asila lapho esikhuluma labo khona. Asilambuzo esiyibuza bona lapha esikhona eTownsend silindwe ngamapolice silama social worker abayibo nje abasincedisayo ngokuncane khona lokho khona
lo ngomunye wabantu abavalelwe eTownsend High School kobulawayo ocele ukuthi singavezi igama lakhe kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathi intambo zempila kahle uretired General Constantino Chiwenga obengaphenduli umakhale kukhwini wakhe abantu abahlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 bathi babandlulula ngabomakhelwane izihlobo labanye eZimbabwe uMavis Gama usethulela lolu daba
omunye wabantu laba ngunkosikazi Thathenda Manzungu ohlala eMilton Park eHarare
when the rapid results team for testing came to my place a woman where I stay came to my door
ekubuyeni babe rapid results team ukuzongihlola emzini wami ngezwa omunye wabomakhelwane lapho engihlala khona egoqoda ngathi ngokumvulela wangitshela ukuba uzongazisa ukuthi abantwana bakhe bethukile kakhulu ekuboneni abezempilakahle befika emzini wami
PPEs
baningi abantu abakusimo esifanayo osokwenze inhlanganiso ezijiyeneyo zingenele ukwenzela ukuthi abantu bafundiswe ngegciwane le-COVID-19 unkosazana sichasisile Ndlovu umqondisi wenhlanganiso so ye Gwanda Community Youth Development Trust ukhuthaza uhulumeni ukuthi afundise abantu ngomkhuhlane we COVID-19
ama cases e COVID-19 especially local transmission are increasing almost daily njalo futhi enye into enginanzelelayo ukuthi khona abantu nje emphakathini i COVID-19 abayithathi ngendlela ethusayo
umnumzana Ivan Thakavada olwela ilungelo lika Zulu uthi kunenge abantu okumele babekwazi ngomkhuhlane we COVID-19 ikakhulu nxa umuntu evalelwe endlini elomkhuhlane lo
even the issue of quarantining yourself you realize
lendaba yokuzihlalisa kwedwa e-quarantine uzathola ukuthi izihlobo zakho ngokwazo ziyabe sezikwesaba kuthi omakhelwane bona asikhulumi bathatha isikhathi abantu ukuthi bakwamukele
knows you it takes time for them to accept you
uGeneral Constantino Chiwenga ophethe ugatsha lokwahulumende lwezempila kahle uthi seluza guquka kakhulu lolu hlangothi ukubalisa ukuphathwa komkhuhlane weCOVID-19 lo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi gama
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele lakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abantu abadabuka kweZimbabwe abathi bazavala ngqi eBedbridge leMessina ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa aze asuke esikhundleni. Bathi uhulumende kaMnangagwa wephula amalungelo kaZulu njalo wenza ubukhohlakali obomangalisayo leziphathamandla zikahulumende. Omunye wabokokela umkhakhaso lo umnumzana Sifiso Khulumani uthi kulabantu abaningi okumangalisayo abathi bazavimba eMessina ukwenzela ukuthi izimota ezithwala impahla ezivela kule South Africa leZimbabwe zingedluli kuleyo ndawo. Ukhulumani uthi baqhuba umkhakhaso lo ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Zimbabwe Lives Matter esasungulwa ngumnumzana Julius Malema okhokela ibandla eliphikisayo kule South Africa ele economic freedom fighters
njengoba thina siyiZimbabwe EFF sizokuyivala iborder hayi siyivala thina siyiZimbabwe EFF kodwa sichasa lolu hlelo olwe hashtag Zimbabwe Lives Matter sizobe sikhona mhlaka 31st lapha eMessina sivala iborder sithi uhulumende waseZimbabwe akayehle esihlalweni ngoba wehlulekile akulakuthalungisile so sichasa singamaZimbabweni sihamba singamaZimbabweni sinema wonke umuntu ngobuningi amaZimbabweni wonke ejikelele
singathi uhulumende wakwele South Africa uthini ngodaba lolo
uhulumende wase South Africa kakakhulumi okuningi ngakho ngoba vele uhulumende waseSouth Africa nje nasekuqaleni akakaze azihluphe. Ngikukhumbula ngalesi sikhathi sikaThabo Mbeki, uThabo Mbeki wahamba wathi sebeya nempendulo kwisaphethe lo umongameli omdala lo umgabe, waphendula le mpendulo ethi yonke into iright eZimbabwe. So thina singamaZimbabwe nakumelanga sithembele kuhulumeni waseSouth Africa, kodwa kumele siziphakamele. Ma ngabe bayaxhasa, abaxhase ngokusiza, bakhuphe umfo wabo lowo ngumnankagwa ngoba babonke kusadiki.
Ye, so ke singathi kuyenzakala kodwa ukuthi livale ibhoda.
Ibhoda sizoyivala kuzokwenzakala ngoba akusela ngenye indlela, okungasikufa yikuphi. Kumele lowo mngcwele uvalwe, singamaZimbabweni sibambisene sisonke sizokulungisa.
Ye, so ulibona ngani kulabantu abaningi abazabe bekhona pho kuvala ibhoda?
Abantu abaningi bazoba khona ngoba ake akunamuntu oyamukela lesi simo esibhekane laso. Okunje sikhuluma kunje, imisebenzi ayikho, impuphu iyahlupha, amanzi ekhaya akula. So akula ngenye indlela, kumele singamaZimbabweni siphakame ngobuningi bethu sibiyolele lelizwe, ikakhulu labo abantu abakudiaspora, laba abantu abaseSouth Africa. Asisukumeni thina, sisizeni, sixhaseni ngobuningi bethu. Siyelemesi namhlaka 31 silwelwe ilizwe elingelethu lama eSouth Africa, singamavizita.
Umnumzana Sifiso Khulumani udabuka kwele Zimbabwe, sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Kodwa abalandeli bebandla leZANU PF abanjengomnumzana Believe Gawule bathi abantu laba bahlokoza indlu kalonyovu.
Amadoda la asebenza le-EFF njalo bayazama ukufinyelela kwi-ANC ukuthi bathole isupport kwi-ANC, yikho abakuzamayo kakhulu. Besebenza lezitha i-CIA ikhona phakathi kwabo, babhizi sibili abantu laba, abalali basebenza ubusuku lemini.
Bazayenelisa yini ukuthi bavimbe khona ngale mngceleni xa sikhangela ke ubudlelwano phakathi kwele South Africa leZimbabwe?
Abasaze bephumelele ngoba mina into engiyinanzelelayo ukuthi i-ANC njengohulumende okhona we-ANC eSouth Africa, ngithemba i-ANC izavula amehlo ibone ukuthi abantu laba baganga nje besiya ngaphi. Nqabengakuna i-ANC akunanzelelanga okulandelayo yibo, ngoba abantu laba bale uhlelo lwabo lunabile, besebenza labo le-EFF. Njengoba kade ukhuluma nge-EFF Zimbabwe, i-EFF into zabomalema lezi. Njalo lethemba, kodwa ngikade G40 iyazama ukungena la ku-ENC, izama ukuthi gain i-ground la ku-ENC.
Angavimba ngciko nangale ke emngceleni, kuzayenzakalani kwele Zimbabwe njengoba siyabona ukuthi imoto ezinkulu lezi ezithwala ukudla, imoto ezithwala into ezijiyeneyo ngasozenelisa ukuthi zingene kwele Zimbabwe, njalo ziphenduka zisuka kwele Zimbabwe zisiya kwele South Africa, lazo ziyahlala isikhathi eside e-Bad Bridge. Kungenzakalani khonapho?
Bengavimba lapha ebhoda leyi. Ibhoda leyi yibhoda thina eqakatheke kakhulu kwelakithi ngapha kwelamaNdebele, ngoba kakhulu emhlubulweni wethu lowo siphila ngayo ibhoda leyi. Omalayitha abantu abayimpa into ezibuyayo, zonke ukudla okuvelele eSouth Africa, yonke into ivelele eSouth Africa.
Umnumzana Believe Gawule ngumlandeli webandla leZANU PF, sixoxe laye ekubulawayo. Okwamanje uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa usanda kuthumela eZimbabwe abantu bakhe, kodwa kukhanya engazani akulalutho abaphenduke belubambile ngenxa yokuthi bakhulumisana kuphela lomnankagwa. Inhlanganiso ezijiyeneyo zithi kulabantu abaningi ababotshwa eZimbabwe khona manje okuthiwa bafuna ukugenqula uhulumende kamnankagwa. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezingamashumi amabili 23 million asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Wayengumongameli wakwele Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan owenze umhlangano izolo kwele Mali namasosha kanye losanda kususwa esikhundleni sikamongameli ngenkani. Umnumzana Ibrahim Boubacar Keita uthi kwenzakala ukuthi kungalungiswa ukususwa kukaKeita olokhu evalelwe enkambeni yamasosha. UJonathan uthunywe yinhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Uqala kusasa umhlangano webandla lama-Republicans we-Republican National Convention okukhankasela umongameli Donald Trump ukuba
ancutize ukhetho lokukamongameli oluzakwenziwa ngolwezi lonyaka. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko
wesenzi wemandla.
Hello baba
mkhulu.
Babelo.
Linganjani zurukandaba lapho elikhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo. Ye lamhlanje ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke. Sikhuluma ngokukhathanyezwa kwabesilisa ezindlini. Kambe kuyenzakala kumbe akwenzakali ezindlini. Yes, lo baba umqondo bazimagonya. Lo mama usakhile liline uMadube lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Qale ngayo baba Magonya. Kulaba silisa yini abakhahlanyezwa ezindlini lapho?
Bakhona esikuzwayo lezinye indaba esizitholayo emaphephandabeni lokunye sikuzwa nje ngemilomo abantu bezikhulumela ukuthi awu kuzibanjakithi hey kwazi wahlupheka umntana omuntu sekuthi ngakabuyanga ekhaya nga wazihlalela ekhaya umfazi wayehlonipha wayengubaba sibili umuntu wani kanti-ke ukuhlukunyezwa kwabobaba kuvame isikhathi esiningi ukuthi kube yinto okuthi lapho eliyibonela khona isiphuma egcekeni umuntu uyabe vele selilimele ngaphakathi nangokwakho ubaba ngoba kuthatha isikhathi ukuthi indoda itshengisele eqinisweni ukuthi hhayi madoda lapha mina ngiphila umdlindliswa kaloku lobhu la
Madube nanto udaba khona mama
ngizavumelana lo ubaba uMagoni indaba ekhona yokuthi obaba ezindlini bahlukunyezwa njalo uhlangothi lwabantu uvame ukuthi uze kuthiwa ukuhlukunyezwa kwabomama ezindlini labantwana ebesho kungathiwa obaba babafani kakhulu enkulumeni but obaba ungakhayela i-percentage yangikhona bahlukumezeka okudlula omama but bona abaphumele egcekeni njalo ungazuze ubona ubaba sephumele egcekeni ekhuluma ukuthi lapha ngiyahlukumeza menhlukumezekile kumbe kuthe kwathi yabo kuyinto okwangibona sokuthetha isikhathi sokumdlile ngaphakathi kokuthi lokuphila kasakwanisi ukuphila kuzo abanye obaba uzuze uphonge uzothiwa uzibophele kumbe uvukethule yabe kuyinto zonke zizihambelana nokuhlukunyezwa kwezindlini bakhona sibili omama sibili abangobhatista sibili abatshaya obaba ukuthi mtshaya ukuthi amtshele ukuthi ungaphumi endlini uyaripota umntana abantu uba frima ephala angavele engene endlini mhlawumbe esekhoneni okuthi ngasemelisi ngaselalisha noma le mali kanye nelisi uyisebenzisa kunomuntu oyikhontroli endlini okutho ukuthi ubaba kumele umekele adlala indima kababa endlini ungamhlukumezi ngamazwi ungamhlukumezi langezandla okungasitshayi futhi obaba futhi ngizawabeka kube afichane ukuthi islow is not that abenelisi kusifaka isandla but uyake umuntu wenkosi engazange akunike ukuthi umuntu ongumama uyafaka isandla so ubusumenza wokuthi ulwa naye ngamagama ulwe naye ngezandla umu-abuse emotional and physical so i-domestic yabobaba izinga langikhona liphezulu kakhulu
naso-ke indaba khona bamagonya uthi ngakutshayeze kuhlala amadundulu sibili kube njalo
ye hhayi khona bengakwenza sibili kodwa hey kunzima tu kwakunzima sibili mfowethu
hayi-ke udaba lethu luma lapha namhlanje ebesixoka khona lo mnumzana Ngqondobazi Magonya lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube lezi zingcwethi kwezamasiko esintu saqhubeka ngodaba lolu lokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini ngeviki
ezayosoke
isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
lingalitshona njalo imthwakazi omuhle zimpapho muhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwabatsha igama lami ngumike woke namhla kuhlelo sixoxa le ntatheli izindaba esanda ukuthola umklomelo kuhlelo oluqoqwe inhlanganiso ye-SADC i-Southern African Development Community kuhlelo silo Crosper Ndlovu Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi mayelana ngohlelo lwe-2020 SADC Media Awards.
Ngiyabonga ukwamukela ehlelweni. Okokuqala engingakusho ukuthi iminyaka yonke ivele ilalo uhlelo oludinga ukuthi intathele izindaba ezibhala emaphephandabeni kuma-radio lama-television kuthiwa i-broadcasting bancintisane ekutheni kubonakala ukuthi ekubhaleni kwabo bayancedisa yini ukuthuthuka kwenhlanganiso ye-SADC.
Kuyini okwenza ukuthi bakhethe wena ukuthi ube ngomunye wabathole umklomelo kulolu hlelo.
Okubalulekile ukuthi ukuphiwa kwalesi sicoxombu umklomelo lowo unikeza kuphela umuntu oyabe wenze umsebenzi obukekayo kwedlula yonke. Ngakho-ke ngiyakukhola lami ukuthi phakathi kwezizwe zonke okuvela khona intatheli zindaba under i-SADC kutho ukuthi ekuncintisaneni kwethu kukhangeliwe ukuthi indlela mhlawumbe engibhale ngayo, indlela engitshengisele ukuzwisa ngayo ukusebenza kwe-SADC lendingeko zayo kwaveza ukuthi umsebenzi wami muhle kakhulu. Engiyakukhola ukuthi yikho kwenza ukuthi bangikhethe ngithole i-first prize yona leyo ngaphansi kwe-category ye-print.
Kuqakatheke okungakanani kuwe njengentatheli zindaba edabuka kweleZimbabwe ukuthola lo mklomelo?
Ukuphumelela komuntu wonke kuyinto enhle, kuqala emulini yakhe lapho umuntu adabuka khona nasemphakathini akhulele kuwo. Mina-ke ngokuzalwa ngivelela eNkayi ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo esigabeni sakwaMabhongwane kufudu. Nxa ngikhangela ukwamukeliswa kwami bona lowo umvuzo kuyinto enhle eligugu kakhulu kimi, kodwa engikwaziyo futhi ukuthi inikeza isithunzi esizweni sami izilasohlangothini engikhulele kilo lakukhampani yami engisebenza kiyo iZimpapers.
Kulabatsha abaningi abakumsebenzi wokuba yintatheli zindaba, bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kuwo.
Umsebenzi wokuba yintatheli zindaba umsebenzi omangalisayo kakhulu, umsebenzi odinga ukuzimisela. Ukuze ube le ndonsela emangalisayo ekusebenzeni kwakho kuyadinga ukuthi ube lolwazi, ube lesibindi, ube lokuqedisisa into oyenzayo. Okuba yi-challenge kakhulu kwabentatheli zindaba abasanda ukuqalisa umsebenzi, lami ngeke ngadlula kukho lokhu yikho nje ngikhuluma ngakho. Nxa ungazimisela usebenzi nzima uzi-apply esibili ngokupheleleyo, uzathola ngumsebenzi ozawuthanda futhi ngumsebenzi ozakuphumelelisa, ngoba uza kubonisa izindawo, uza kukhonektha labantu abakhulu ukwenze ube le exposure enkulu emangalisayo ugcine ufike kulona leli zinga engifikekile.
Hayi, amhlophe Ndlovu, siyabonga ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ophi ngethuba onginikelona ukuthi sixoxe mfowethu, kuhle kakhulu. Asikujayelanga lokhu, thina sijayele kube sibuza abanye imibuzo, kodwa hheyi namhla ngitholile. Mbuyembuye ngakhulu futhi nabakhulu bami ngapha engisebenza khona ekhampanini ezimpapers for affording me opportunity yokuthi ngikhule ekwazini umsebenzi ize ngifike khona lapha. Ngiyabonga kakhulu. Labaningi nje abangifundisa umsebenzi, abanye bakhona sendaweni ezijijeneyo, kodwa hhayi ngiyabonga kini lonke.
Mthakazi omuhle, isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi, sesilugciba lapha uhlelo lwethu lwabatsha. Sophinda sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Ove. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Ove. Sike sidede kancane sinikelele ithuba uNtungameli Gomo kuhlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama lami nguNtungameli Gomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene lamhlanje mfundisi?
Siqhubekeke kanjalo nje ngendaba kaJona. Namhlanje sizikhangeleke sona isahluko sesibili, kodwa sisukela ke kuverse 6 labo ofundeka khona kanje. Sisiya phambili, khepha izwi lafinyelela enkosini yaseNiniva, yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi, yakhumula ingubo yayo, yazimboza ngendwangu yamasaka, yahlala phansi emlotheni, yamemezela yasho eNiniva ngomthetho wenkosi nabakhulu luba, yathi makungabikho umuntu onambitha utho nasilwane nankomo namvu, bangadli bangaphuzi manzi, kheba bambozwe ngendwangu yamasaka, umuntu nesilwane kukhalwe kuNkulunkulu ngamandla, yebo kubuyiswe yilowo naloyo endleleni yakhe embi nasebudloveni obusezandleni zakhe. Leli ilizwi lithathela kuleliyana esike saba lalo ngale leyana isonto ukubana nqa uNkulunkulu esesikhuphile esezwile imithandazo lokukhala kwethu kuye sokuyamela ke sisuka lapho sikhulume into eyiyo imilomo yethu ikhulume iqiniso ikakhulu kulabo abasiphetheyo amakhosi kuthiwa kasuke ezihlalweni ezigcwebezela ezibutofotofo bazehlise bembathe amasaka bazibhuqe emlotheni njengokubonisa ukuphenduka kwabo xa amakhosi esilawo elokhu esakholisa ukuhlala ezihlalweni ezibucwebecwebe besakholisa konke lokho abathi kumnandi ngobana ngamandla abalawo sisesekude nokusindiswa uNkulunkulu ilizwi lithi laba bantu inkosi yehla esihlalweni makhosi omhlaba yehlanini ezihlalweni lazi ukuthi uNkulunkulu ngubani uNkulunkulu kumele asisindise kuyini okumnandi ukuhlala esihlalweni esibutofotofo esichibilika sodwa abantu bekhala emini lebusuku uNkulunkulu uyalalela imithandazo yabantu bakhe abesesithi lawe wena ophethe abantu ingabe uyisiphi isigaba okuso ingabe ungubhishop ingabe ungupresident the cabinet yakhe ingabe ungumeya ingabe uyinduna ingabe nje ungubaba xa ulesikhundla sokuphatha abantu zehlise uye phambi kobusoboka uNkulunkulu ukwenzela ukubana impilo zibe ngcono zalaba bantu labo kubuyiswe yilona lowo endleleni yakhe embi abantu sebaphenduka baba izidlova abantu sebaphenduka baba zinyamazana izandla zabanye zithonta igazi inhliziyo zabo zigaya izibozi kabasanakekeli omunye umuntu owadalwa uNkulunkulu sebebona lokhu abayikho khona okungaphezu kwamandla kaNkulunkulu yehlanini ezihlalweni lezo limbathe amasaka lizibhuqe emlotheni liphenduke endleleni zenu ezimbi ezokuncindezela lokuphatha abanye abantu kubi engathi lasezinkonzweni abanye abantu kabasayi ngenxa yokuthi kabaphathwa kuhle angikhulumi ke ngokomhlaba kwesinye isikhathi uyamangala ukuthi abantu abaphethe abantu abadala umfanekiso kaNkulunkulu nabantu abafanana lawe lami kumbe kule dimoni elahlala phakathi kwabo kabethe ezihlalweni bavume baphenduke ebubini babo lithi lizwe uNkulunkulu uzakuzwa abona amakhosi ezehlisa esenza okubonakalayo ukubana bazisola ngobuba abalaba ezandleni zabo uNkulunkulu uzakulalela asindise abantu bakhe yilo lalowo olamandla phezu kwabanye abantu kazehlise uNkulunkulu uzaletha ububelo ebantwini abasindise asikhulekeni Baba Thixo ingcwele ilizwi lakho liyasitshela ukubana wena kawulankosi kawulabani abaphathi labaphethweyo ngabazehlise wezela ukubana sithole umusa wakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Sawubona kakhulu Jakeli Dala kuNtungameli Nkomo. Iqembu leInkazimulo Afro Soul selethule indlikizane yengoma ethi kuzolunga.
Sanibonani bakwethu igama lami uClement Ndebele osuka eLupane ngimele iqembu inkazimulo Afro Melodies sishaya uMaskandi Inkazimulo Afro Melodies lilamadlalade ayi2 elakuqala lithi umlabalaba esilethula manje lithi kuzolunga i-album le ethi kuzolunga sinikeza ithemba abantu ukuthi madoda kuzolunga ngelinye ilanga kuphela noma kungalungelanga thina kodwa abantu abethu kuzobalungela ngelinye ilanga kuzolunga nginikeza ithemba ebantwini bakithi emdenini ilizwe lonke ukuthi hayi kuzolunga babekezele.
Sibafisela idlandla kwezomculo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele esibesilazo. Sebesidlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 abantu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bafuna ukuvala ngci umngcelo wakwele South Africa neleZimbabwe ngolwesihlanu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.